yonke nje ibandla ekusayo sikhangile lokubana sinqobe ukuphedelo olwenzakalayo endaweni ezisithupha lapho kubodwa bona ngiyela ngamhlanje siyeqinisela nje ukubana umsebenzi wethu ebethi uyibamba kulanyabe siyenza izayizibona abantu bebona ngiqadekile ubana bathi ivotele siyine sibe ngamakazela angowethu amelele kweze indawo.
Kuyini okutsha ongathi likuthembise abantu okungenza balivotele bachiye amanye amabandla aphikisayo?
Abantu bakunazelela ukubana i-Second Republic le ekhokelwa ngubaba uMnangagwana ibhizi ukuvuselela izinto eziningi ezasezimile. Siyakhangela izinto kwezokulima ama-irrigation schemes amaningi alokhu ehamba evutshwa njalo amadamu amaningi asiyakhiwe ukwenzela ukubana sibe ngama-all-rounder nyaka wonke nje singambeleli ukutawona kulinywa ngesikhathi sezulu kuphela ukwenzela ukubana sibe ukuze isiqinisela sokuthi bona sibe food security elizweni lakithi. Konke lokubana yimisebenzi esenzisela ukubana uhulumende ukhangeliwe phambili ukubana asabalaze umnotho wethu njalo asabalaze i-food security kungabi lomuntu olambayo. Izinto ezinjalo zonke lezizikhangela le migwaqo iyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukufika indawo ebejijile njalo abayenza i-trade bafane ukuthi bona kwekwenze emigwaqweni eyabe ilungile inara zidla isikulukuvusha sikhuluma kanje ezenzisa ngale siyabona umahluko owenziwayo konke lokwana izinto ezihugayo ezingahuga abavotayo bana bebekwazi ubana ibandla elingabaqhuyela phambili ibandla elingabafikisa eKenani yiliphi.
Lanxa kuke kwaba lokufuthelana lodlakela ikakhulu insiza lasemadobo sizwa kuthiwa kuvotwe kuhle nje ngokuthula enamuhla kukhona ongathanda ukutsho phezu kwalokho?
Njengoba ngihlala ngisitsho thina njengebandla lezanupf asobandla elichaza njalo elithakazelela udlame into embi esikhangelela phansi esingavuli ukuyizwa isenzakala. Siyafisa kakhulu ubana abantu benze izinto zabo ngokuthula langenhlonipho. Nango phela umkhokheli wethu webandla u-First Secretary ubaba uMnangagwa naye umsekeli wakhe u-Second Secretary ubaba uthiwenga lomunye futhi u-Second Secretary ubaba uMohadi bonke bahlabela ingoma efana nayo kuye ukuthi yona ukuthula akube nathi. Siyakhumbula izinto owayengu-Second Secretary ngamuva ngale ubaba uJohn Landa Nkomo eqala inkulumo yakhe lana ukuthi yona peace begins with me, peace begins with you, peace begins with all of us.